Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lelithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-18 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi abophe abasolwa ababili eBindura abetheswa icala lokudlwengula umntwana oleminyaka esithiyangalombili 8 wazithwala.
Ngingeke ngicabange ukuthi uza semele isilo ukufuna ngiyenze iqhokinyo yakhe ngoba ngo 2020 ukuthi abantwana lockdown ayiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokufike emaqantini kakhulu ngikhathe lockdown ezindlini kusihlobo nakumakhelwane.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi diaspora ithi luqhubeka kuhle uhlelo lwayo lokudingela ibandla le-Citizens Coalition for Change imali yokusebenzisa nxa likhankasela ukhetho ngenyanga ezayo olwama-by-elections edinga.
Abantu bayabuya ngobuningi babo, bayaphathisa kakhulu. Sithemba ukuthi kuzanika idlabuzane kulaba abakhankasela ibandla le-TCC.
Umncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Sinengxoxo lentshantshu zalumdlalo eseZimbabwe.
Ngidlaleli Aston Villa UK English Premiership. Ngiye World Cup ngabe ngisupporta i-Argentina. Mbona ngani iqembu ngani liqinile so far.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi abophe abasolwa ababili eBindura abetheswa icala lokudlwengula umntwana oleminyaka esithiyagalombili 8 wazithwala. Odokotela babikwa besithi usane lukantombazana lo aluhlalanga kuhle esiswini okuthiwa yibridge ngesilungu. Umbiko lo uza ngesikhathi uZulu ecunukile kakhulu ngodaba lomntwanyana oleminyaka efanayo wadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo untombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsuku ezedluleyo. Oyibindura lo ubikwa ehanjiswe esibhedlela ngababalisi bakhe bebona isisu sikhukhumele, wayahlolwa kwasokubonakala ukuthi ulesisu esesile nyanga ezintathu kuphela ukuthi abelethe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi babophe abesilisa ababili abalinganayo abaleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa. Izehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana elizweni sezibhahe kakhulu. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana iWomen of Zimbabwe Arise iWoza unkosazana Makodonga Mahlangu.
Udaba lomdlengo labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu sikubonayo esikubona kulitshana kakhulu. Kungani ngitsho njalo? Ngoba thina njengenhlanganiso yeWoza semele isilo ukuthi khona siyenze iqhokinyo yakhe ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown ayiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokuhlukunyezwa emaqantini kakhulu ngikhathe lockdown ezindlini kusihlobo nakumakhelwane nakuma-study groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-ofa izindlu bethethi nabadlengulawa ma-study groups nalawa. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileyo njengewoze esisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulukazi ngokwamaqantini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi inyawushiphe le okungamkihle kwezemnotho. Abazali bayasabalala, bayedinga ukudla, bayedinga indlela zokuziphisa nesikhathi abantwana basalayibota. Kuwesiyalo edukela amanzi udivela manje khanga ukuthi amantwana abangamantombazane bayahlukunye kakhulu ekansini khona pho mina befuna ukuthethula ama-favors okuthola amanzi into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisemtingi ukuthi ona sebehlala bebodwa emakhaya abazali bahamba bayeyekeka baye ngaphi ngathi zama ukudinga imali so abantu abethu bakhesi basengozini baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini
abadlwenguli ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje
abadlwenguli kakhulukazi abapho singathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi wona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngikhaya ngabantu abahlobane nabo then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanela empuphu kumbe ngaphingaphi lapho kule okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona nokudlwengula lokho then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapho esigabeni nje kuyathi uyatholakala but umningi langikhona into enzakala ngekhaya ngokomama bayathika bakakhulukazi-ke behambe besiyadinga ukuthi bayathengisa bazeseni bayele kwenzekale lokho nalokho lokunye futhi esakunyanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyomfa ngekhaya khe badlwenulwa khona sikhangele sonke sesikhala kusela mntu ekhangele uthata lena kube leyomfa sezithiwa mna sengithwala ikhomba samthengi ngihamba sengithiya abantwana bebodwa lithuba lokudlwengula khona lokho.
Hello ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise kumbe iWoza ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Diaspora ithi lweqhubeka kuhle uhlelo lwayo lokudingela ibandla le-Citizens Coalition for Change imali yokusebenzisa nxa likhankasela ukhetho luzaqutshwa ngenyanga ezayo olwama-by-elections kuma-ward ayisithupha eBinga. Izikhundla lezi zadalwa yikuxotshwa umsebenzi kwamalunga ebandla le-CCC ngele-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yena othi abaxotshwayo bathola lezi izihlalo bese sekubandla lakhe. Olunye njalo ukhetho lwama-by-elections luzaqhutshwa kumawadi amathathu eVictoria Falls leyodwa eGweru. Lukhetho lokugcina kuwonalo umnyaka njengoba inhlanganiso ebona ngalumsebenzi iZimbabwe Electoral Commission yathi akusela zikhundla ezizagcwaliswa ezivuleke ngemva kwelanga lakuqala kunyanga yonale ekaLwezi. Ukuze sizwe ngomkhankaso weBinga usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana nokuthula Gwebu isiphathamandla senhlanganiso yeMthwakazi Diaspora Forum.
Okwamanje sikhuthaza uZulu kuma-Twitter Spaces ukuba batshaye imali ezancedisa izigaba zeBinga ezilokhetho lwe-by-election ngo-3 December. Izigaba zeBinga ezilokhetho ngu-Ward 6, Ward 8, Ward 10, Ward 15, Ward 20, lo-Ward 23. Sikhulumisana njalo sixoxa labaphathi bephalamende bebandla le-CCC ukuba babe ngama-guest speakers kuma-Twitter Spaces ukwenzela ukuthi abalandeli baze bazotshaya imali, njalo sixoxisana labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla le-CCC sibanxusa ukuba labo babe ngama-guest speakers sisebenzelana ndawonye ukusiza iBinga kuma-by-elections ngokwemali efunakalayo kubancedisa ngama-campaign materials.
Liqhuba kuhle yini umsebenzi? Sabona ukuthi lapho elalisebenza khona eMathabeleland South waphetha kulodlakela. Abantu babuya ngobuningi babo kumbe abasalithembi ukhetho yini?
Abantu bayabuya ngobuningi babo bayaphathisa kakhulu. Sithemba ukuthi kuzanika idlabuzane kulaba abakhankasela ibandla le-CCC ePinga kuma-by elections. Izinhlelo zonke ebesizenza ezokutshaya imali sincedisa abepinga CCC ibandla le-CCC ziyaphumelela kakhulu ukuze sibancede ngama-campaign materials afunakalayo.
Lisuka lapha liyangaphi? Njalo owena umkhankaso ngokudinga imali kuphela kumbe kukhona okunye elukwenzayo ukuthuthukisa umthwakazi?
Lo lukhetho olwebhinga olwama-by-elections ilukhetho lokugcina lwalo umnyaka. Kusuka lapho siyabe sesikhangelele ukhetho olukhulu olwama-elections ka-2023. Sizabe sesisebenza ngokuncedisana lebandla le-CCC lapha esizabe sifunakala ukuthi sincedise khona. Okwalo umnyaka yikho kade sisebenza khona. Kukhona okuningi esibancedisa ngakho, kodwa ikakhulukazi besincedisa ngokusiza kuma-by-elections ezigabeni zeMatabeleland South leMatabeleland North. Zonke inhlelo zethu zokudinga imali kubhinga beziphumelela, njalo labantu bebebuya abazange bakhathale ngokubuyela emuva langokuthi bangabi lethemba ngohlelo lokukhethwa. Abantu bayeza ngobuningi babo balethemba kakhulu kubandla le-CCC.
Lo ke ngunkosazana Nokuthula Gwebu, isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Diaspora Forum, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane uWilliam Chinyanga utholakale elecala lokutshotshozela udlame eZimbabwe ngemva kokusakaza ebulenjini beFacebook ukuthi ilizwe libhonjwe. UChinyanga ulakho kuvalelwa ejele okweminyaka elithumi, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala walelo dolobho elakobulawayo usezavutha izibi enzikini yedolobho ebusuku. Kodwa leli phephandaba lithi emalokitshini umanisipala uzaqhubeka ebutha izibi emini ngesikhathi esivele sihleliwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sakubona, sakubona Studio 7, nelami igama u-Adolf Shaba. Ngiyabonga kakhulu, sibonga kakhulu ikakhulu izihlelo lisipha zona. Indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba ye-MDC yabo Witness Duba bathi ye uMonzora wathi uMonzora akula ndaba naye, akayeze le nto abayenzayo njengamanje njengento ebaziweyo ebaziwe i-ZANU-P F. Asila ndaba lakho lokho, ngoba isikhathi sakhona esileza unyaka ukuthi singene ku-2023 election. Siyakwazi labana abantu ababhusta ngabo ngokuthi ngabe MTC Alliance bakhetha yithi thina abantu, njalo siyakwazi nabantu esiwafunayo. Kuzogedla, kuzoba lokukhala lokugedla kwamazinyo kwi-election ebuyayo lapha. Hayi, phinde kubuye ngibuye endabeni le yokuthi uGeorge Taramba la uzothi umnangagwa ngumnikazi womhlaba. La bantu bangafuna ukuthatha umnangagwa bemenzenye into. Umnangagwa kuyena uNkulunkulu, uNkulunkulu ngumnikazi womhlaba. Angasitshele ukuthi umhlaba ngokamnangagwa. Lo muntu delela kahle akahloniphi abantu bezimbabwe, asihloniphi singabantu bezimbabwe. Kahle
Studio 7, vuka njani, vuka njani labalaleli bonke. Siyabonga umsebenzi omuhle. Hayi, bengithi indlulise lo myalezo ukuthi abantu ma besizwa ekhaya ezilogo ngezi kungakavalwa ukurejista ukuvota, abantu abahambe bayirejista ukuvota. Sibale irejista ukuvota kwezele ukuthi sizame next year ukuthi silungisile izwe ngokuvota, ngoba ukuvota lilungelo lomuntu wonke. Ukuvota yindlela yokukhuluma, yindlela ukuruma elizweni ukuthi ufuna ilizwe liphathwe ngubani njalo ayikho enye indlela ukuthi intshizinto elizweni ngaphaya ngokuvota singakwenza konke singakhuluma konke kodwa ezilongezi singavoti sifala abantu abadlalayo into engasisiza ukuthi siyevota ngobuningi bethu yindlela kuphela engasisiza ukuthi noma bezama ukurika kube hlulu ukurika lokho ngoba manje izinto sezijintshile kusafana neminyaka le edlulileyo ukuthi lokungela social media isiveza into eziningi ezinye ezicatshileyo so abantu asingalahli themba sibuye ngobuningi bethu siyeregist ukuvota next year kufanele ukuthi senze umsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi kuyevotwa abantu bevote ngobuningi babo sivote sikhiphe lababulali laba izanu p f sibebulele ilizwe bababulala abantu bayenza yonke into ongathi uyicabange bezama ukuzivikela ukuthi behlale besidla labantu babo bephila ngcono abanye abantu behlupheke ngiyabonga msakazi
njani njani njalo sithuthu sefu hhayi ngilingelele futhi njalo elizweni lasezimbabwe kahle kahle noma thina abanye singasuke balandeli abantu bezimbabwe komthwakazi sokunabantu abangani ukuthi amakhanda abo asebenzi kahle kahle ma ngaba nilalesisa kahle inkulumo kawitness thukube esithi ye amazwe wonke alo muntu onguye omkhulu ohola amabandla aphikisayo uchaze ukuthini maye sithi uhulumende kufanele anikeze lowo muntu imota la yonke into le yamnikayo mina ngikhuluma nje ngise-South Africa ePitori angikaze ngikuze ngisho lasenyuzini ukuthi kulomuntu oholiswa yi-ANC ohola ama-opposition parties angikaze ngikuze enyuzini angazibe noma kuyangikhutha noma ime engingakwaziyo uma uzaba kuwukuthi wena ungomkhulu wama-opposition ukuba wena uhola iqembu elilo elibusayo eliseparlamente kuyilo elikunikeza yonke into uhola njani uphikisana njani lebandla elibusayo kuyilo elikuholisayo elikunika yonke into hayi lapho ngicela lingibuzele ingicasisele kahle lingicasisele kahle ukuthi ngaba kuhamba njani yimi futhi engingafuna ukwaziwa engikhulumayo kona lapha ngiyabonga
Studio 7 injani lonke mina ngikhuluma ngingumantyeza ngibuya elupfani esigabeni sasepupu ngithi ngiye ngincedise abantu abangaziyo ngezano PF ukuthi isebenza kanjani manje sakhumbula kahle uJonathan Moyo wake ngilanga waba lokuyiphathi kwakhe warofa abantu wakhipha amathambo abantu ababulawa egugurawunde abantu bathi hayi nangu umuntu esimfunayo wathi eqeda lapho wathatha amavoti wayafaka kuzano manje nangu futhi ebengathi usola izano sebuyela futhi kuzano mina kungethusi khona lokho ngoba vele yindlela abasebenza ngayo abantu bezimbabwe alike libe yazi ukuthi izano ngabantu abangalaqinisa kanti njalo kunye futhi izano yona ayizibuzi ngani ukuthi kati ihlale isithi abantu basezimbabwe bathengisa ilizwe kambe abantu ilizwe labo baye belithengiselani alike lizibuze ukuthi lithi abantu izano bayayizonda kambe bayizondelani bayizondela izenzo zabo izano ungayibhekisisa kahle lokhe yabakhona ifonya ngabo-1963 ayizange yaba yiphathi esebenzela abantu ngabantu abasebenzela izisu zabo futhi shemu ngabogawule-ke labomalani-ke labo kumbe labochuma akuwesi-ke lapho
siyabingelela emsakazweni siyabonga ngomsebenzi esiphathela wona sibingelela abalaleli bomsakazo hayi ngithanda nje ukuphawula nge-MTC le kaDouglas Monzora ukuthi uMonzora nje yena akajabulele khona okuphiwe izano kwamanje ngoba isikhathi sakhe sokugcina manje sokudla labo bonke o-MP bakhe labo bakhulunywa ngulo spokesman wabe sithi bangu-68 bayilide ye-opposition badle kokugcina abajayive ingungu yabo kodwa siyadabuka manje next year bazabe bengekho kuzabe kunganamuntu owaziyo ukuthi bake babakhona kubo abahle bedla imali ezano benamathela lezano bevele behle bejoyine izano bebe yizano nje straight ngoba ngeke baphinde baresist next year siyabe sine-triple-C yona le abacabanga ukuthi yini yi-opposition ehamba labantu ekugcineni kuyogcina yona vele laba aba-MTC kamonzora bayizano vele ngoba bafuna ukudla yonke into yelizwe ibe ngeyabo bekhulumela izano besapoti izano kanti izano iyeza konke okubo ngabucabanga empilweni ezilongo kona funa bedle behlale bebusa bayabopha abantu bafake emajele bengabakhiphe bababhula izandla bababulala babanyamalalisa since-1980 besesele opposition eyayingepf saphuleka ekajoshua nkomo babulala abantu bakajoshua nkomo abangaki babulalela ukuthi yini ababaphikisa bazobulala abantu abangaki abakathwangirayi esahamba la-MTC yona le ababe babulalela ukuthi yini ababaphikisa. Namhlanje sebebulala laba abakachamisa iTCCC. Kade izani ibulala abantu ukuthi yini bephikisa. So akusimangalisi. Labo oDouglas Monzora bayizani nje, akulamuntu abangamkhohlisa. UDouglas Monzora iagent ezano yawo Jonathan Moyo abahlangane bebeyizani, bengathoni besitshela bayophoza bayenza. iTCCC kodwa yona kuyogcina yona kuphela kumnyaka ozayo. Esilongo bayinika ichance ukuthi kube le election nje ukuthi abantu besibenze ukhetho umthandayo. Akulamuntu. Ngisho lesiphofu siyabona ukuthi umoya uyavungoza iopposition yiyo ephethe ukuthula lokuhola abantu kunoqotho okwe-TCCC eholwa uPresident Chamisa.
Hayi, lathi siyabonga. Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp inombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kolunye udaba, umnumzana Job Sikhala, umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC, enjalo emela iSt Mary's eChitungwiza, ukhangelelwe ukumiswa phambi kwedale lamhlanje ethoniswa ukuthi anikwe na iqesha lokuthi akhuphe imali ye-bail ukuze asuke entolongweni lapho asevalelwe okwenyanga ezedlula eziyisithupha. Sizalazisa ukuthi kuyahamba njani. Kwezemelika, obengusomlomo wedale Lady House kwelemelika unkosikazi Nancy Pelosi usesuke kulesi sikhundla kulandela ukunqoba kwebandla lama-Republicans kukhetho lwe-The House. Ibandla lama-Democrats libikwa lizakhetha onsundu umnumzana Hakeem Jeffries ukuthi abe nguye umsekeli kasomlomo wedale. Sixoxele sizalwane seZimbabwe unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwamabandla womabili ama-Democrats lama-Republicans.
Mina angivumelani lalezo ngcwethi ezicungula ezombusazwe kumbe ezikhangela ezedemokrasi. Kuqakathekile ukuthi iDemocratic Party ikhulume ngedemokrasi, ngoba nxa sikhangele iDemocratic Party imelele olune. Nxa abantu sebezavalelwa ukuthi bavote kumbe bavalelwe ukuthi benze ama-choices abo, iDemocratic Party ingathula ilandele ama-Republicans, ingakhulumi ukuthi ama-Republicans kabayeyele into enqabela iDemocracy. Kuyabe sokuyinto embi leyo. Singananzelela ukuthi nxa sikhangelele amaphathi womabili, kule ndlela leyani ukuthi uyabona sobala obala ukuthi iDemocratic Party imelene, iRepublican Party imelene. Esikhathini esiningi iRepublican Party ikhangele umuntu, labaswelayo, labahluphekileyo, labafuna irepresentation, abangeke bazikhulumela, abangelazimali zokuzenzela izinto. AmaRepublicans amelele abanothileyo, labanelisa ukuzenzela izinto. So ofuna ukukhulunyelwa ngubani? Ngongela mali, ngongelazi izinto zangkhona. Kuqakathekile ukuthi ama-Democrats akhulume ngani nge-democracy, ngoba nxa i-democracy nalahleke e-America, nxa sesithi thina kulungile ukuthi abantu bahambe nxa bengajabulelanga ukuthi uhulumende ubusa njani, bathwala induku lezikhali bayibhidliza izinto zikahulumende kumbe babhidlize indlela uhulumende ayenza ngayo izinto. Njengalokhwana okwenzakala e-Congress ngesikhathi sama-election ngo-January 6th. Kungeza ke kulunge ukuthi abantu bangakhulumi ngakho ngoba into eluhlazo. Ngoba ama-Democrats angekele ukukhuluma ngakho baza kuphinda bakuphinde. Sizagcina sesibusana ngenduku, sesingasabusani ngomthetho. Ongela induku engasakhulumi kukhuluma abalenduku ngoba bachaya. Hayi, mina lokho okwabezingcitshi zakhona lezo kuyadepend ukuthi bona bakhuluma beseceleni likabani. Nxa beseceleni likaTrump baza kuthi khona ama-Democrats kubi ukuthi batshele ama-Republicans. Kodwa bakhona lama-Republicans labo abakhulumela ngaphakathi abayisa ku-Trump abafuna i-democracy. I-democracy ifunwa ngumuntu wonke.
Hello ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseSeattle eWashington State.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Yebo ke ntunga sisonke, umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba we-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba atshiyeneyo angamachumi amathathu lambili 32 ayengqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuthatha ke isicoco mhlaka 18 Mpalakazi kugqitshwa imidlalo le. U-Ezra Chisasbanda we-Studio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama-Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele kunye nabadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala ama-Warriors uMarvelous Nakamba osedlala eBrithani yena usekela liphi iqembu?
Ngidlalela Aston Villa UK English Premiership. Ngiye World Cup ngizabe ngisupporta i-Argentina. Ngibona ngani iqembu angani liqinile so far, but akhona amanye ama-teams also like are strong, but for me I think seven supporter Argentina yembona ngana vale good chance to lift the cup, World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu le Highlanders leqembu lesizwe labafana abaleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye lelesizwe lama Warriors ngasikhathi sinye. Uthulani Buyanqube yena uthini?
I mean I think it World Cup today this year, I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it, but kungaba lama surprises, but for me I'm going with those two, Brazil Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
Oh, Argent, Ajira Sao, Laye, all the like Tumbrez Mapasen, the Lama Warriors, a dream team. Yakajang Muyu Renard Fabish, Utamatam, Bamane, Gurum Ninsane, Satukilera Kudu was a Mizarain Gurku.
The one that in terms of competition, I'm a country, I'm an inside in terms of it. Like we say, to put a competition that is defense against the Kumpuruka. But
amazwe
sayimprove kakhulu lapha sithandazela osifisela iArgentina for a case ka one ekanela no Messi. He is one everything in football or in football except in ilokho sale World Cup. I'm sure his colleagues, his teammates even in Argentina they are paying for
Messi. Kukanti uAlexander Maseko the cool ruler odlala iqembu leHighlanders captain atelele Sundowns kunye leqembu lamaWarriors uhamba labafana beSamba Stars.
Indaba ye World Cup I'm thinking on my side as much as I want ama African countries ukuphumelela. That's my first choice, but I'm looking forward for Brazil to reach the finals. Yeah, let's hope they will, but I really want ama African countries to go fair until in my final.
Umkhokheli wenhlanganiso yenguqu yeCameroon Football Association wayengumdlali olodumo uSamuel Eto'o uthi iqembu lakhe leCameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa ngumdlali weZimbabwe odlalela wabuya waqeqesha iqembu leHighlanders wadlala njalo kuDream Team. UMatinda khathazile Ndlovu.
Uyabona njani? Awuvele ngathwaba kule Zimbabwe ukuthi be say iZimbabwe ngawe because ngamaZimbabwe. Yeah. I think you are khuluma because ngumCameroon, yeah. But I think Morocco is much more stronger than the Cameroon. Ningazi, umbono wami. But again, anything can happen. Yes. Mm. Anything can happen. We are not saying what's going to cause the land and minister will be looked at. It's the excuse of not going to land and minister will be looked at.
Kusola ukuthi kungani limncintisana weWorld Cup yahanjiswa elizweni elingasole ibhola leQatar. Njalo ke kutshisa kwamagama. UMatinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba ngakho ke abantu bangasoli.
Ubhlathela yinto yasola ukuthi kwani bamsi weSouth Africa. Kusola sesizomuthi sola abanye abantu. Isibuvamile lo. Ngingazi libuye eAfrica khona kuyatshisa la kuAfrica. So ibhola ladlala enyu.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukugujwa ngenyanga kaNhlangulo noNtulikazi, kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekelwa ukutshisa kuba khona phakathi komnyaka elizweni leQatar okuyilwe liqoqa limdlalo. Ngimele Studio 7 igama lami Ezra Tshisa Sibanda.
Siyabonga Tshisa, igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye. Libele.